Ngana masiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatoland Cultural Arts Trust baba Ncube sakwamukela kuhlelo sizokuthiwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo kuyabe kuhamba njani njalo uhlelo lokuthi iMatoland Cultural Arts Trust kuyini ngamafutshane
inhlanganiso ekhangelele ukunika ama-awards kuma-cultural groups labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithi le yamathebeleni injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelelele phansi yikho-ke lawa ama-awards lawa zabe khona mhlaka 26 kuyona linyanga sikhonapha e-Homestead Conference Center
liyabe liwayenzela ngaphi
Homestead Conference Center koBulawayo.
Yes, ngathi-ke ukhangelele ukuthi abantu abangaki abazathola-ke izicoco lezo.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama-groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani kwenza ukuthi angene kukhonokho?
Kushiya ngemisebenzi yabo abayenzayo kusonalesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibili ukuthi ulidobha abayenza izithikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho-ke? Umfowethu
abagida imigido yesintu labathunga izingcebethu kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesivenda ngesindebele ngesitonga isikhalanga ikanjalo kanjalo
singathi-ke babetholani imvuzo yangkhona imenjani khonapho
okwakathi sebesibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisabanika ama-trophies kuphela
singathi kuyini okwenza ukuthi likucabange khonokho
okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implimente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela kuchabalala kusala sokungasela kuphela
ubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho
kuyachabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo ngasi kukhangele okwakathesi ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sokunganabo abambili sokuphonga ukuhlanganiswa lokunye nje ongawuthi kukhangele ucina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa zikhuluma
ye kodwa ubona ngani kuyalungiseka khona
lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke
ye akuphosele ukugcina khonapho-ke baba Ncube
ye into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini owangakithi sikusukumele ikakhulu sizikhangela lezi zamasiko akithi akula munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilungisela ngento zethu zamasiko asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo
lo-ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye namhlanje wokuhlanganiswa eMatabeleland Cultural Arts Trust ukhona ngale kuBulawayo siyabonga kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Ncube
lami ngiyabonga
hhayi-ke kwalamhla-ke sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale
siyawagcina amasiko wawo elo manyama bayawagcina amasiko wawo senziwe manje wawo senziwe abadala kwakinisa
bayawutshela bathi salulandela
salulandela
yiwo nomsi
salulandela
salulandela.